Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhla ka 30 kuzibandlela 2025 ngokebusuku. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indizamtshina zitshayisana eduze le White House, and then iDC yindawo encane kakhulu.
Kubhubhe abantu abangamajumi phose ayisikhombisa izolo ebusuku eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwezizamtshina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport.
Kumele baphukele sinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC, bazaxoxisana yini le M23 kanye lohulumende wase DRC, lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana.
Umanyano kwesati kukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kwele DRC. Kukhanya kulokuxabana phakathi kukamongameli Cyril Ramaphosa nomongameli Paul Kagame. Kulamajaha amathathu acatshangelwa ukuba omunye wabo udlwengulwe owesifazana osakhulayo njalo batshontshe imali lempahla emavinkilini duzane leMtshabezi Mission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamajumi phose ayisikhombisa 67 eMelika engozini yokungqikilana emoyeni kwendizamtshina ethwala umphakathi le-helicopter yebutho duzane le-Ronald Reagan National Airport eWashington DC ebusuku izolo. Indiza zombili zihleza wela emfuleni omkhulu ohlala ugcwele uPotomac, wona olamanzi aphenduke izigaqa ngenxa yamakhaza. Ingozi le yenzakale ntambama izolo, njalo abahlengi bathi lanxa behle bagijimela kuleyo ndawo akekho osindileyo. Indiza mtshina ye-American Airlines ebisizahlala e-Ronald Reagan Airport ibithwele abantu abangamajumi ayisithupha lane 64 ivela edolobheni le-Wichita e-Kansas. I-helicopter yona ibithwele amabutho amathathu akade evivinywa. Abahlengi bathi sebethwele izidumbu ezingamajumi amathathu 30 njalo basathungatha ezinye kulumfula. Umongameli Donald Trump wethule amazwi ngalolu daba wakhalela imuli zalabo ababhubhileyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lesi sizalwane seZimbabwe esihlala eWashington DC, unkosikazi Sikhululiwe Bhoboza Sibanda.
Lesi sehlakalo sisethusile kakhulu. Into ethuse kakhulu ngeyokuthi indizamtshina zitshayisana eduze le-White House, and then iDC yindawo encane kakhulu, kuyindawo idolobha elibaluleke kakhulu, okungangokuthi kuyethusa. Uyazuzwa ukhuqa lamathumbu, uyabe ungasakwazi lokuthi kumbeni sokuyikho lokho okwabo Osama Bin Laden kumbeni yini. Mina kungethuse kakhulu, ngizengathatha lamaphilisi ukuthi ngilale. Hayi,
i-airport le uyake uyisebenzise yini?
I-Ronald Reagan siyayisebenzisa kakhulu, silabantu abaningi abangani ababuyayo sibathatha khona. Lami ngiyayisebenzisa noma singayisebenzisi ukuya phapha, kodwa sisiya kwezinye indawo. Kule ndawo lapho esifika khona sihlale kule iphaki enkulu, siyahamba labantwana siyenza ama-picnic khona. Abantwana besiyabukela indiza, ziphapha, zihlala. Hayi, phela le ndaba le, hayi, lokhu kuyethusa kakhulu. Hayi, siyethukile, njengami ngiyethukile shu.
Bakhona yini obaziyo abathinteke kulingozi?
Akula muntu obekhona phakathi engimaziyo. Kodwa ke njengoba ngichilo, iWashington DC incane. Ngilomfana wami uyasebenza, usebenzela ngaphesheya, udlula khonapho nsuku zonke behamba ngesitimela esiya eVirginia. Kwaloko phela isitimela sakhona mase sifika laphana eRegan siyabe sesiphezulu, siyabe singahambisi phansi, siyabe sihamba siphezulu. Akuyethusa kakhulu noma nje bekungaso sikhathi sakhe. Phela ikhona enye into eyakuyenzakale uzuzithola ngani kuthiwa uyikhangele noma ungakayiboni. Hayi kunzima shem, kunzima. Kwenzakala into eyenzakala e-backyard yakho khonapho eduze kwakho, indawo oyaziyo, indawo oyijayeleyo. Hayi kuyethusa kakhulu.
Unkosazana sikhululekile Bhoboza Sibanda, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika eWashington DC. Bekhopha lontukameli Nkomo weStudio 7. Umanyano weSadic ukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano wokuhlolisisa impi esabekayo kule DRC ngesikhathi kukhanya kulokuxozela phakathi kwamongameli Cyril Ramaphosa lomongameli Paul Kagame wakwele Rwanda. Umhlangano lo uqhutshwa kulandela ukuhlasela ngamandla kwabahlamuki be-March 23 kumbe i-M23 edolobheni legoma kwele DRC okucatshangelwa ukuba isekelwa ngukagame ophoselane aqatha lo Ramaphosa enkundleni yokuxhumana ye-X ngodaba lolu. Ukagame uthi uRamaphosa kakwazi akwenzayo ngoba kukhanya ngani usekela kakhulu umongameli Felix Tshisekedi empini le. Kodwa uRamaphosa uyakuphika lokhu. UTshisekedi owale ungena umhlangano obuqoqwe ngumongameli William Ruto kubikwa ukuba uthi ele Angola hathi abantu abanjengoRamaphosa yibo bangalulungisa udaba lolu. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakhokela umhlangano lo kusasa eHarare ngoba nguye umgcinisihlalo weSadic. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomhleli wezindaba uMnumzana Dumisane Muleya weNewsworks.
Kumele baphumele sinqumo ukuthi bazathumela amanye amasosha yini khona ngale DRC, bazaxoxisana yini le M23 kanye lohulumende wase-DRC, lamanye amaqembu aphakathi kwempi yona leyana afana labo FDLR, abanye amanye ama-stakeholders afana labo Rwanda, labo Uganda. So into enzima kakhulu, isinqumo sakhona ngeke sikwazi ukuthi kusophuma njani, kodwa esikwaziyo ukuthi kule nkinga enkulu and inkinga le ingalungiswa nje ngokuqhuba ingxoxo phakathi kohulumende we-DRC labe leqembu le M23 lelana abalisana lalo khona le eMpumalanga yase-DRC.
Yes, siyabona sokulokuxabana okumangalisayo phakathi kwamongameli wakwele Rwanda uPaul Kagame kuzobuya lo mongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. Ubona njani khonoku pho nxa kunjalo kungalungiseka yini khonoku?
South Africa is the regional superpower. So ilama resources, ilamabutho, ile equipment yokuthi bangenele laphana. Bazama ukuthi bona baxhase uhulumende wase-DRC namanye amaqembu abasebenza la ulisa le M23 yona exhaswa yiRwanda. Kodwa ke umongameli weSouth Africa ungena ngohlangothi lweSadi besithi iM23 idala umonakalo omkhulu kakhulu laphana e-DRC, so kumele bayilwise izinqotho laphana iphume e-DRC laphana. Kodwa ke umongameli wase Rwanda uMnumzana uPaul Kagame uthi hayibo, ngeke lina lixhase lo hulumende wase-DRC elisana lezizalwane zase-DRC laba abe M23 abangamathusi abaxhasa iqembu le M23 uthi mani funa ukulungisa indaba le, kumele nje uhulumeni wase-DRC nomongameli wakhona uMnumzana uTshisekedi ahlale phansi lalaba abantu be-M23 ngoba abantu laba ngamathusi kodwa ngabantu be-Rwanda. Yena angenza ngathi ngabantu abavela ngaphandle ngoba uhulumeni we-DRC ulesinqumo sokuthi hayi labana abantu asibazi, labana abantu bangabaphandle bavela ngale eRwanda. Kodwa ke umongameli weRwanda aphinde abe le inkinga ukuthi hayi bo, lina ngeke linise abantu benu lisebenzi nabantu abaqhamuka ngaphandle, abavela ngaphandle, labe FDLR laba ngamahutu aseRwanda. Bapula labantu onyaka lwa 94 babaleka bayangena eDRC iwa sebenza lokubende ka DRC elisana lezala ze DRC lezi eziku M23 ezithi zona zicela ukuthi uhulumeni wase DRC avume ukuthi izizalo zalaphana ngabantu labana asiyo bantu abavela ngaphansi.
Ye umongameli Emmerson Mnangagwa ke ngamafishane ubona ngazani uyadlala zingabani kola.
Hayi yena uzagijima vele ngomzila wesathi baza kuthi hayi impilo njengoba isimemetheka kangaka kumele isathi ibone ukuthi yenza njani. Ukuthi isajiki izoxoxisana le UN mission leyana ibonisa lohulumeni wase DRC ibonisa lamanye amaqembu ayisebenza lawo phansi laphana ukuze bazame ukuthi bafake amabutho abe manengi bazame ukufaka laphana i-logistics ezibe ziningi bafake ilokuzene bafake i-equipment izikhali zokulwa laphana ukuthi zibe khona kodwa ke akusoze kusize lutho ngoba nxa besenza njalo kusho ukuthi sebemema amanye amazwe asemngceleni wase-DRC ukuthi balungelele udaba lolwane ikakhulu yona iRwanda.
Lo ngumnumzana Dumisane Muleya umhleli wezindaba wabathapha izindaba ebulenjini abeNewsWorks esiqoqelaye eseHarare. Kuqhubekela phambili ukuxoxozela kubandla le-ZANU-PF osokungenelwe ngabalwa impi yenkululeko abathi umongameli Emmerson Mnangagwa sokumele asuke embusweni ngoba wehluleka ukubusa eleZimbabwe. Abantu laba bakunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi kumele abaphendule phakathi kwensuku ezilitshumi ngodaba lolu lokuzanywa ngokuthi kulabanye abafuna eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 ogqitshwa khona umbuso wakhe. Salethulela okuningi ngodaba lolu kuhlandla elilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IHamas namhla ikhulule abayisitshiyangalombili yabathumba ngomnyaka ka-2023 kwele Israel. Ele Uganda lithi sokuqhamuke umkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kulamajaha amathathu acatshangelwa ukuba omunye wabo udlwengule owesifazana osakhulayo njalo abantu laba batshontshe imali lempahla emavinkilini emautorokisi duzane lemchabezi mission emathebeleni South. Amapolisa athi asehlolisisa lolu daba. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Ziyakhala izakhamizi abathengisa ezitolo labanye abathi abantu laba abazwayo babathwalise nzima. Bacatshangelwa ukuba badlwengule odengisa isitolo othi wathwala nzima ngesonto edlulileyo ebusuku baze bahlasele kule ndawo lapho abatshontsha imali ongaziwayo ukuthi iningi kanganani bathatha impahla ezitshiyeneyo. Isikhulume zamapholisa othelen South Province u-Inspector Loveless Mangena uthi sebebotshiwe abanye abantu laba kodwa kwamanje kafisi ukukhuluma ngakho ngoba bakhalelwe ukuma phambi komthethondaba ngesikhathana esilandelayo. Osakhulayo othi wadlwengula ngabantu laba uthi omunye wamajaha la amazi wamenza isihluku.
Agcina sekhiphe ingqamu ethi andihleki la wona ngiyakuvulelela phezulu khona lapha. Uyikhiphe ingqamu ngabe ithwele ingqamu ithwele erekeni ngekarabashi. Ikarabashi yakhe yayiseriyo esara phezulu kwapana angikwazi ukuthi bayithathe.
Kuthe ezinye isigelekeqe sidlomula osakhulayo lo abanye bakhe ababili babebamba inkunzi amavinkili akule ndawo. Unkosikazi Jenny Dube laye ule vinkili lapho kodwa ukhala ngenzalo yale ndawo eyiyo ebamba inkunzi.
Uhlupho esihlangananayo lapha ngolwabantwana bethu thina esibazalayo. Phezwa ngifonelwa ngumakhelwane we-shop yami engifonele ethi vuka kathi umsindo ngale ngemuva uzwa yini kobuhlali. Sibuhlungu ngoba kunjenje esikufisayo ukuthi izakhamizi sibambanini. Sithi singathola uhlupho olunjengalolu singamemeza samukeli sihlanganeni. Ngingathi ngingafona ngithi
baba lapha sokunje ungabuyi ngangcono ubuye la bakubulale nxa kuvele kufike
ozibiza amadawu uthengisa kwelinye ivinkili okuthethwe imali izigebenga lezi
babecela ichange ivele bengazange bathenga bethi bathi ichange so ngandoke mbanika imali ngoba babekhiphe ingqamo uyakhiphe isoka bagade phezulu lapho efuna ukungena ngangapha nxa sivala basebeqala ukube sebetshaya isivalo baqala ukutshaya amawindi basuka bebhodi ishopu yonke bejikijela izitima phakathi kuthi sesaklina nje nelizabantu kwakunjani
ukalazana sikhunjiwe mpofu uthengisa kwelinye njalo ivenkile laye bamethusele wagcina ebanika imali le mpahla
beqeda kuthatha ngale imali babuya baqalisa lapha batshaya ngezitima ngavuka ngaqala ngazithulela ngangahlaba inkosi ngazisheta usoze bekwanise ukuvula batshaya amawindi bathe beqeda ukutshaya amawindi batshaya umnyango bawutshaya kaninginingi waze wavulisa bangena bethwele ingqamo yamashoa bethi bangavulala bafuna imali
amasela la angenela labantu ezindlini ebatshontshela impahla yabo umnumzana Msizi Ndlovu bamngenela bamtshaya bamthathela impahla zakhe
nginje mina ngikhuluma imali ngingenelwe ngebhembe ekhaya ngahamba ngalala ngihamba ubusuku ngaze ngagada emtshabe ezi-10 off ngayaripota egwanda emapholiseni amapholisa bathi siyalandela wahlala 2 weeks yonke bethe siyalandela bengabuyanga
umpholisa wesigaba umnumzana Jeff Nkomo uthi kunzima ukulwisana lezigeleka eqelezi ngoba inkamba yamapholisa ikhathana
bayabuyela bethu ezikhali ntambami langalitshoni bafikela abantwana njengokubona izitori ukuthi kunjani nokuthi kwenzakaleni okuthi kunjani onke lapha iminyango yitshayo yavulwa
umuntu lwana uvele wabavimbela ukuthi ade bengekatshansi base bathwala uvalantosilovo njengomuntu wazi umuntu ezele izidekela bathe bethule ukuthenzela ubuhlungu kakhulu ngoba khonapho ngazi ukuthi uzama ukuthi ugijimele inkamba ukuthi uncediswe inkamba zikatshana ungathi uyalapha kuthethi ihambe emathendele emathendele akhona kulo mango
elinye njalo ipholisa lesigaba salindawo unkosikazi Seleliso Sibanda uthi utshwala obungekho emthethweni yibo benza inta iphatheke ebugebengeni idinga imali yokuthenga lobu tshwala
ivale intengo uthengizowana utshwala obudala esibaziyo obudurayo ngoba kuzayidinga imali yokuthenga utshwala obudurayo uzathatha inyanga kumbe iviki uzakwanisa ukuthenga istret sotshwala intengo kayivalwe sisiwonele obaba yasiwonela abantwana imizi ayisekho ichithekile nxa yintengo
umeramisi moyo omne wabo omunye ocatshangelwa ukuba ngomunye wezigebengu lezi utshele umsakazi westudio 7 ukuthi sekhathele ngomne wabo ohlezi ehlukumeza izakhamizi etshontsha ngimela estudio 7 ngisemthabezi emathaleni south province igama langu ezachisa Sibanda
le yistudio 7 esakaza ezimbabwe lisizosiphuma ngapha evoice of america ewashington
Zimbabwe.
Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebefundiswa ukuthela umthelo we-tax wethulwe lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Dorcas Mkhasa okunhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
Nathi lokhu siqalisile umnyaka sisakhangele sisabona ukuthi vele usisa ngapha umnyaka ka-2025 but siqalise kuhle sisebenzelana kuhle ne-council as we agreed ukuthi khona sifuna lokhu zesanithi kobulawayo ukuthi sibone ukuthi abantu basebenza ezindaweni ezivunyelweyo abantu basebenza besebenzisa ibhayilo besebenzisa izinto ezisemthethweni although usagijigijinyiswana ibhajethi yaphumelela mthuli ikhuluma nge-tax ukuthi abantu abakwi-informal sector bekumele bebhadale tax so thina ezi ama-group ama-associations ahlangeneyo sesikhulumele izimra ukuthi kayibuye ifundise phansi abantu ukuthi vele i-tax ibhadalwa njani umuntu ukuthi evele lilunga lokubhadala i-tax kwenziwani so sihamba kuma-ward sifundisa kanye nezimra ukuthi i-tax imi njani
bathini kodwa abathenga bethengisa impahla ngakhonokho nxa bekhuluma ngakho ukubhadala umthelo kodwa uzithengisela amamengo akho amakhabiji lokunye kwamele ubhadale njani umthelo we-tax bayalitshela yini
hayi bayasitshela bathi as long usungene kubhizinis i-tax kumele uyibhadale and uyibhadala nxa ukuthi uthole i-profit i-profit itholakala nxa usebenzile nxa ungasebenzanga wasela i-profit kulokuthiwa kulama-returns abhalwayo so you record ukuthi nil return igovernment iyakuzwisisa ukuthi hhayi usebenzile kodwa awutholanga profit. Abangakufuni ukuthi bephungutula wena usithi ungusomabhizinisi. But nxa ungubhizinisi zilithi khona lokhu ungathola iprofit yakho yedola wena uhambisa ikota yedola kugovernment ngoba imali phela kumele isebenze elizweni. So abantu bebehamba befundiswa khona lokhu ukuthi hayi the more usithi usungumsomabhizinisi. Usukwazi ukuthi lawe usulelungelo lokuthi uthuthukise ilizwe lakho ngokubhadala i-tax. So ukukhulunywa kakhulu even labanye abathengisa lapha be-under maybe 60,000 ngithi for example abaphiwa ama-business 60,000 okuthi kugcina ubhadala i-presumptive tax. I-presumptive tax indle imbi ngoba i-presumptive tax whether ube ne-profit or ubanga ne-profit i-government iyafuna imali ngoba iza kutshela ukuthi usemsebenzini. But nxa uzinikele wena ngokwakho wa-register and ukuregister kuzimra it's just free. You just log in your lokuzen your ID number then usuphiwa i-registration number ezabusebenza ngayo. Nxa utholile lawe sufila i-form yokuthi hayi this month ngitholile lami kwi-profit kwemalini. Ku-10 cents. Ku-10 cents liyana sebekukhalkulatele ukuthi hayi lawe ibhadala-ke lawe i-0.2 cents ukubeni yimalini iyancedisa and futhi kuyenza kube kulula ngoba ukwenza kodali nxa ukwanisele ukuthi usebenze. So ngezinye indlela sebeli abantu bezimla bengayihla sebeli phansi befundise nathi njengezinhlanganiso lathi sisehla sisiyafundisa abantu bone ngathi kuzaba lotshintsho ekuthini imali zezimbabwe zingalahleki.
Lo nkosikazi Dorcas Mkasa okunhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Namhlanje kuhlanda lengxoxompikiswano yethu sihlaziya udaba olusegudwini kubandla lezanupf. Abanye besithi kufanele kuguqulwe isekelo sombuso umongameli Emmerson Mnangagwaba usekuze kufike umnyaka ka-2030 njalo abanye bekuphikisa lokhu. Sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuzipra njalo owayekubutho leZimbabwe National Army endaweni lomnumzana Daniel Mackenzie Ncube okudalele Central Committee le-Politburo kubandla lezanupf. Kodwa lapha ukhuluma ezimele baxoxa lo Sithandekile Mhlanga njalo uNcube usungula ingxoxo.
Thina njengeZanu-PF sesibophile isibopholesi ukuthi sicela upresident ukuthi aye phambili ku-2030 kwenzeka ukuthi enelise ugcwalisisa izinqumo ze-Vision 2030. Yena upresident yena ngokwakhe akula ngisho elinye ilanga lapha khona athi khona mina ngiyafuna ukufika ku-2030 hathi. Ngakho lokho okukhulunywa ngubaba uMkhandla in terms of the constitution uqinisile kukhona okumele kulandelwe ku-constitution kwenzela ukuthi kugcwaliseke ukuthi ubaba uMnangagwa afike ku-2030. Asizange sithi kumele ukuthi siqhamule i-constitution hathi bo. Singathi kake ku-2030 ongenayo angene kulandelwa i-constitution.
Kodwa sibonile kule ingxabangxoza emathuneni e-Heroes Acre okukhomba ukuthi alivumelani lonke njengamalungu ebandla leZANU-PF ngalolu daba.
Okwenzakalayo dadewethu ukuthi iZANU-PF le-democracy yikho phela okwalelwa ngabobaba uMkhandla ukwenzeka ukuthi umuntu wonke akwanise ukutho lokho umbono wakhe.
Nanso indaba mnumzana Mkhandla,
i-constitution abathi bangayi-amenda verify but ake sikhangeleni ukuthi ama-constitutions sibemayeleni ngobathi uMugabe nabadeputy akhe kuze kuyefika namhlanje kuyini abakwenzileli izini bephasa kangaka abantwana kodwa imisebenzi ingatholakali. Sekuvalwa amakhampani okay bavala kodwa yonke into kuvalwa nentankeri yona bekutankeri zitridi sizayisela njengoba vele igwaqakhonisi ngamadepipo yikho sisithi upresident at war veteran level is already dead because the vice president will take over ngakam 2028 president he has to take over. Thina kasisoze siyamtshela we give him orders ukuthi we are now turning left or about and we are turning right. Go forward. You must go forward. Because if I'm telling China vice president, that is our policy to be order. Shepherd being our own vice president who is a war veteran to deputize you, then libe selisenza lokho esasikutshela abantu egangeni ukuthi khona ilizwe leli silibanga nje kunesikubangayo lesimithi sathi that we must correct that and then silungise izinto ziyele endleleni yayo ngathi ukuthi siqalise abantu nzima. Akula mali lapha yona kuthiwa yiziki yona leyo ungayibona nje iphethwa ngumuntu ungathi uyibambe nawe igijima enyangeni ukuthi yiwe yini eyikhona yona le kude yisethi leyo ngoba uyakuthi uthabe kakhulu ayikho abonakali ukuthi uyisebenzise uyisebenzisa kuyiyona leyo kuthiwa yikhokheshi kuphela iphelele khona ngale moyeni ingalibambanga iphepha leli yalo. So sesifuna ukuthi bona labo kuthiwa ngamahoveti labo bebeyibo abathatha i-button stick bebesebekhokhelela bethengisa abakuthina babekulela bekhokha isiki ngoba lama-politicians iyahamba asayina e-Lancaster House lokho ababekusayinini asithi yikho khona lokho okwenzakalayo asikwazi ngathi uyi-portfolio yes be put in practice it is very practical.
Mnumzana Ncube uyavuma yini ukuthi umongameli Mlangagwa usehlulekile ukuthuthukisa ezomnotho?
Labe sika siphambanele wabumkhandla thina njengezanupief njengephathi u-vice president bonke bebabili siyabahlonipha kakhulu lama-woveten siyabahlonipha kakhulu sihlanyele sibonisane babe sicoce esikhulu ebandleni lokho kukuthi indubo esihlangana lazo ye zikhona kodwa akusho ukuthi zibangelwa ngumuntu munye siphuma kathesi ku-drought elizima kakhulu siyayibona phela imisebenzi eyenziwe ngupresident ubabumnangaka njalo la eyi-war veteran yikho sinjengephathi kaye phambili ekusukuni ufika u-2030 kodwa akutho ukuthi ngo-2030 yena ongenileyo wezanup f lalo ku-automatic ngoba kuya kumele ukuthi kuye kuma-general election pel simkampenele sonke sibambele lama-war veteran ngoba kuyabe kulama-opposition nabanye abaphikisayo phela.
Ungasigqobela lingxoxo ngamafitshane mnumzana Mkani.
Look at the issue ekukurawuku it is sixteen. Yemibono yakhe imihle kumbe vele kanabantu abasekelayo asikwazi uthi ukhangela kuvethiwa abantu labama-ex-genes nalaba abantu abangazenge bethelela bengaphetheya ngale abanye besebhukhwe abanye bengaphingaphi abanalaba abathena khona lapha lokhali ethi home but lakhathesi izinigazethi yangkhona it is not there esinjesisaezinyanga abaqabisela khona ukuvedwa that is a clear indication and besayini ukuthi khona things are not good on the ground. As a result, let us put someone who is a war veteran and then automatically the vice president becomes the president there to my elections last of all. So that amount of the local local division that's what we are looking for.
Lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuZebra ubexoxa endawonye lomnumzana Makenzi Ncube okunkundla ye-Central Committee ye-Politburo kubandla le-ZANU-P F kodwa bekhuluma ezimele bexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Amasosha lakahambe kube DRC ivukile ubukile umsebenzi. Umsebenzi ovukile sithi baqhathwayo vele umsebenzi kabawazi. Bahlezi bethathela abantu izimali, bahlezi bebulala abantu abangenacala. Uvukile umsebenzi e-DRC leader. Ababathathe bonke behambe bengabuyi, khatheleke lamasipela la. Uhambe emfuleni kumayitengwe lapho, bathona bedlele emahlahleni khonapha. Bathi usahambe qhamuka begijima sengathi izilwalo ezigijimisa inkomo. Kuyibo begijimisa abantu befuna ukuthathela abantu imali. Bagcwele kumatyengo batshona belile lapha.
Studio 7, Studio 7, linjani basakazi bethu abahle. Siyabonga ngokusinikeza izindaba imihla nemihla. Singayini ngaphandle kwenu. Igazi liyachitheka umhlaba wonke, kuyaliwa hayi kancane. Izimpi sibe singazazi kodwa siyazibona manje. Okwenzakala ngapha e-DRC kubuhlungu kodwa sibuye sithi abantu laba bafuna okungokwabo. Into yabo ifana ncamashi nento yethu singumthwakazi.
Sabingelela sabonga Studio 7. Ngithanda ukuthola nje kancane ngendaba yase-America uPresident lo Donald Trump ukuthi zonke zithathwa ngoDonald Trump lalezi sezithethe azitshengisele ukuthi engaba kwazi ukuqola umhlaba nje we-America kungama-superpowers kumele agade umhlaba wonke. And la wonke laba abasupporti Donald Trump ngithi maye kufana laba abasupporti uMnangagwa.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ake isikhathi savumi namhlanje siqhube lapha kuhlelo lwethu. Kodwa ke lalele i-live talk yalandela nesikhathana esilandelayo. Ngokubalisa kwamanje umthembo Sithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.